Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 15 uNhlolanja 2022 ngupastor Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje. Kuphoselana aphilayo ebandleni elitsha eleCitizens Coalition for Change okuveza ukubana umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize idale lakhe lenkokheli ele-standing committee, kodwa abanye bekulandela lokho.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi namarefu. Ikhansile yenu kathi siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthaza lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini, isivumelana zokubhadala mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
Ikhansile yakobulawayo siqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi leminye imisebenzi.
Idlulo lonyaka lini lokumangalisa siyathokoza nodamisa umumbu sibone sithathola hayi sozibikhodinaabona ukuthi hhayi isigaba sonke isigaba sonke sakukhayisala isozilamanzi unkulunkulu hayi
iningi lezakhamizi zantabazintonaisabelenisinothebelelenor lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kubikwa kuphoselana ephilayo ebandleni elitsha ele-Citizens Coalition for Change okuvezwa ukuba umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize idale lakhe lenkokheli ele-standing committee, kodwa abanye bekulandula lokhu. Amanye amalunga we-standing committee awe-CC ale uvezwa amabizo abo athi wonke amalunga aleli dale aye ku-MDC Alliance akaseko kunkokheli yebandla elitsha. So wakhethwa abalutshwana abancedisana lomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Jamisa. Amalunga lawa alile ukuthatshwa amazwi esithi alakho ukuhlukunyezwa, ngakho ke akakakhulumile nthethele izindaba okwamanje. I-Studio 7 kayinelisanga ukukhuluma noJamisa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli se-CCC isungulwayo unkosazana Fatai Mayere ulandule ukuba kulamalunga owe-standing committee ake yakhitshwa ezikhundleni ekhanya igudla iguma ukuba akukabi le-standing committee ebandleni elitsha, ngakho ke bangakhitshwa kanjani kulezo sikhundla. Okuningi siza kuzwa kudaba esizalethulelwa ngumlondolozi Ndlovu endabeni zethu zebuseni. Ikhansili yakobulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi leminye imisebenzi. Abakamunicipali bathi basungule lolu hlelo ngemva kokwazisa uzulu kuseselesikhathi, ngoba kunje izakhamizi zilezikwelede zamadola eZimbabwe angaphezu kwebhiliyoni 1.3 billion Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqala ukuvalelwa amanzi kubikwa kuyilabo asebelenyanga ezimbili kusiya phezulu bengabhadalanga imithelo. Ukansila Thawanda Ruzive, umgcini sihlalo wekomiti ekhangele imali kanye lokuthuthukiswa kukabulawayo, ucebisa abantu ukuthi bayekhulumisana labakamunicipala ngezikwelede lezi.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi namarefu. Ikhansile yenu kathi siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthaza lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini, isivumelana zokubhadala mbijana ukuze ningavalelwa amanzi.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukubhadala imithelo yamanzi, kodwa kulezi zizathu eziningi ezibenza behluleke.
Abantu imali yabahlupha abanamsebenzi lalabo abasebenza baholi imali encane elokhe iphelelwa ngamandla njalo nje ngokuya kwesikhathi ngakho ke kuba ngumthwalo omkhulu ebantwini ukuthi babhadale balutshwana abantu abangaba lenjongo yokungafuna ukubhadala iningi labantu phose wonke umuntu njalo ulenjongo yokubhadala ungabona bengabhadali bayehluleka ngakho uhulumende kumele akulungise khona lokho kube lemisebenzi kube lezinto eziza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukubhadala abasebenza abahola imali eneleyo ukuze babhadale
okugcizelelwe unkosikazi noMathemba Msipha isakhamuzi sesemzini wenkulumane kobulawayo
ukuba lezikweleta sesifiso sethu izizathu eziningi ungakunanzelela iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngesikhathi kuqala i-COVID okwasuka kwaphazamisa kakhulu ukuthi abantu silandele ama-bills ethu ezindlini i-council iyavala amanzi ukuthi labezosalabo bayacitsha amagesi esingakwazi ukuthi sizayenzani sizaqonda ngapho ukuze senelise ukubhadala zonke lezi zikweleti esesithe sabalazo
umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo yobulawayo Progressive Residents Association uthi abantu kumele bananzelele ukuthi angeke asebenza kuhle umunicipala nxa engatholi imali yokuqhuba umsebenzi.
Ndananzelela ukuthi i-council yabobulawayo isikumamanzi emalokishini ukuba nayo ngenxa yokuthi abantu bengabhadalanga izimali. Esingabuye ukuthi sicele ukuthi ama-residents kube neqiniso ukuthi siyabhadala imali zethu. Singameli isifunyelwa ukuqinyelwa ubuhlungu zokuhluba le-reconnection fee. Njalo ama-services siwadinga ukuthi isikhathi kuba nzima ukuthi u-council sithi thina kasinika ama-services siwafunayo nxa singabhadalanga. Ukungabhadali ukuthi ama-services ayehlale phansi.
Umbiko owethulwe ngeviki ephelileyo ngu-town clerk wakobulawayo umnumzana Christopher Dube uchaze ukuba i-council izakhuphukisa indlela zokulandela izikwelede ngenyanga kaNhlolanja. Wengeza ngokukhuthaza ezakhamuzi ezilezikwelede ukuba ziye emahofisini ekhansili ziyehlela ukuba zingabhadala njani indleko abalazo ukwenzela ukuthi bengajeziswa. Ngomnyaka ophelileyo ngolwezi ikhansili yaveza ukuba ukuhlela kokubhadala indleko okwenziwa izakhamuzi kwakuthuthukisa inani lababhadalayo elasuka kutshumi lantathu ekhulwini i-13% laya kumatshumi ayisikhombisa lanye ekhulwini i-71%. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abazali abaningi elizweni baveza ukukhathazeka okukhulu ngomumo wemfundo lonyaka ngesikhathi ababalisi beqhubekela phambili bengayi emsebenzini. Lokhu kubikwa sokudala ukuba abafundi abangamantombazana bagcine bewelwa luhlupho lokwehluleka ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba sebezithwele ngemva kokuchitha isikhathi eside behleli emakhaya bengayi esikolo ngenxa ye-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Iningi labafundi babikwa sebebhekane lobunzima obuhlukeneyo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 osokudale ukuba baphatheke kumikhuba esiphambanisa impilo zabo ikakhulu abangamantombazana asebezithola bengesenelisi ukuqhubeka ngezifundo ngoba sebezithwele. Umbalisi umnumzana Ndumiso Mabhena uthi amantombazana abhekane lezabo inhlupho kuthi labangabafana labo bazithola bekobunye ubunzima obuhlukileyo.
Akusiphathanga kuhle ukuthi baswele into zokwenza. Abaningi bagcine sebengena entweni ezingalunganga ezinjengokubhema isango. Abangamankazana bayithi bazithwale abaningi. Ngiyahlala labanye ababalisi bekhuluma ngakho even abancane lo muntu wabe ku-grade 7 grade 6 uzozithiwa umntwana ozithwele kambe sho umntwana nxa yaba lo mntwana yena ngumntwana. So ngesikhathi se-COVID lapha hhayi into eziningi ezenzakeleyo abantwana besezikhaya bezingaqondanga.
Unkosikazi Nokuthula Nkomo uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bekungela okuningi kokulibazisa okugcine kungenisa abafundi ezilingweni beswela okokwenza.
Hayi mina into enginanzelela ngokuzithwala kwabantwana these days environment esiphila kiyo abaphila kiyo ishali okunye kuyenza ngama like amafoni bagugla into eziningi baba exposed to so many things then enye into futhi enginanzelele abantwana bemakhaya ubaba mithe kakhulu. Why? Ngoba ekhaya akula entertainment. So since bathe bengayo esikolo kungela into eyenzayo, bahlangana labanye abantu bakhonjiswa khonapha, futhi abakhonjiswa intanga yabo, bakhonjiswa ngabantu abakhulu kunabo. Ndingathesi futhi okunye istress sona sokuthi abantwana ama-teachers aku-strike, abantwana baphuma besithi baye esikolo, especially lapho babegadimthoni kuyenza ama-house party, kube nalapho abantwana bahlangana khona benathi utshwala. At the end of the day bathola besenza into ezingalunganga.
Abanye abazali ngabakhala ngokuthi uhulumende ngabe uyangenela kodwa bengacaci ukuthi enzeni. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ndebele wakoBulawayo.
Hayi, sikhathele i-government isho ayenza ubungcono abantwana behlale esikolo, ngoba ukungayo esikolo lokhu hhayi vele batshona egangeni bemithisana besenzani. Hhayi, siyacela ukuthi lizame ubungcono abantwana behambe esikolo.
Ukhansila ka-ward 21 endiweni eBulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi lolu dubo lubhahile lasemangweni wakhe.
Ngayo kwenziswa kwabantwana abancane lapha esigabeni ankezwa umntwana eyenzisiweyo, kodwa hayi ukuzithwala kwabantwana abancane kubhahile kukhulu kakhulu. Inamba yinengi bazithela abayisekela abantwana. Kutsho ukuthi kufanele kugcizelelwe kulokhu kufundiswa kusiwa phambili ukuze sinanzelele lolu bhubhane lungasiqedi.
Kuthe ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, sokumele abafundi babuyele esikolo lapho sezivulwa, kwabonakala iningi lamantombazana selisehluleka ukwenza njalo ngoba selizithwele. Osekujabulisa abaningi ngalezi nsuku eZimbabwe yikuthi inani lasebebulawa yileli gciwane lokhu lisehla. Sokuzinsuku ezintathu kungela loyedwa obulewe yilo umkhuhlane. Kuthi inani lasabehlatshiwe ijekiseni lakuqala selikuzigidi ezedlula kancane ezine, 4.3 million, asebehlatshwe elesibili beyizigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million, labazinkulungwane eziphose zifike ikhulu, 84,770, asebehlatshwe elesithathu. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi lezakhamizi zentaba zenduna esabelweni seMathibeleland North lithi likhanyelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa kulabanye abakhala ngokuthi izulu line kakhulu kwezinye indawo labulala izilimo lamasimu kanye lokudiliza izakhiwo lemigwaqo kulumango. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uIsrael Chisaswanda.
Kuvele inguquko engavamanga esiqinini sentaba zinduna lonyaka esihlala silendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Abalimi bayahlekelela ngoba bekhalele inala lonyaka. Lokhu kufakazwa ngabalimi abaningi balumango abagoqela umnumzana Amos Baloyi othi nempela umehluko ukhona lonyaka ngoba babusisiwe ngokuthola izulu.
Entaba zinduna lapha kuhle sibili, le mgwaqo yalungiswa yabantwana hhayi bahambe isikolo zinendlela iminyaka yonke leyidlulileyo. Akulanto engalihle yilo hlupho lapo. Izolo lonyaka linile okumangalisayo, siyathokoza amadamu ethu agcwele. Umumbu sibona sizathola sisi. Hayi, so zibe khona indlala sii. Sibona ukuthi hayi indaba zonke izigaba zonke zakukhayisa lapho zizozila amandla uNkulunkulu, hayi sizathola.
Unkosikazi Zidambe omunye wabalimi basentaba zinduna uthi lanxa izulu linile ledlulisa labulala izilimo kwamanye amasimu akhe ujabulisee ukuthi kabasoze babulawa yindlala.
Ale nyaka nje ngiphucela izulu kodwa itufloti right lapho indima khona kwezindawo njalo kubonayo lalapha phambili yini asavumelelanga kuhle ngezulu kodwa kungcono kuyandithembisa ukuthi nxa lingabalekanga ngizabazuza.
Unkosikazi Hlaba lanxa yelimile amasimu akhe ayathembisa. Izulu elini kakhulu lisuke ladala bonakala ezilugwini lasezibayeni.
Sifuya inkukhu ngiyehlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukuripheya, but kuyiprojekthi vele esiphila ngayo sasijoyine uHamara. Manje isibaya ngesimo esisiyiso sona sokusehlula ukuthangela inkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripheye. Isikhu nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu besinika 1,000. Asinikele feed, asinikele medication. Kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele siyijwayele ukuthi uhlale ungalazi akuvumi.
Ukhansela mlozi Dube lawa point abazintuna kuthi wabuhlungu ukuthi abalawo amadamu ogcina amanzi wonke alethwe lizulu azagcina iphelela phansi.
Athazwa ngamadamu amanzi ngoba izifuyo zethu sizinathisa ngokuzigotshozela okuyikho kwenza zingandi lula. Kuyadingakala ukuthi ngabe siyathola izindawo ezifana namadamu kumbe amaxhaphozi lawa siyagqibelekayo ayegcina amanzi emuva le avuselele. Kungengeza amathuba ukuthi abantu baphile. Lokhu sekungakwenza ukuthi benze lezi ngadi bathelezele indlala yona lesikhuluma ngayo ingabaleka.
Khuluma ngezentuthuko kulesi sigaba uCouncillor Alexander Mkandla wakwa-Ward 6 Senthaba Zinduna uthi konke kuhamba kuhle ebantwini besiqinti sakhe.
We are building clinics, we have ama-schools esifuna ukuthi khona qalise wakhiwa konke kuku-plan. Then we have ama-roads since ngiswe lizulu kwamanje, but we have been trying by all means ukuthi silungise ama-roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroyer ngamanzi. Ukuthi somele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama-roads. Iy'ntaba zona clinic esebenzayo yiyo abantu abaningi abantwabantuna ababuya kiyo, but lamanye amaklinikhi akhiwayo around Ntaba Zinduna ukuthi nxa isephelele is pressure to this clinic.
Abantu abaningi balumango bathi bakhalele ukuyitshaya inala lonyaka ngoba balima masinya njalo kuhle izilimo emasimini amaningi sezivuthwa, kukanti abanye abaphuza ukulima bazathola izivuno esiphansi ngenxa yezulu elasuka lana ledlulisa. Ngimele Studio 7 Ntaba Zinduna, igama lami Ezra Jesus Band.
Life of Lamhlanje uhlelo The Connection uMichael Hobe uxoxa labasha ngenhlelo zokusebenzisa inkundla ezehlukeneyo ukusabalalisa ulwazi oluqakathekileyo empilweni zabantu okunjengokukhuthaza uzulu ukubhalisela ukuvota ukhetho lama-by-elections nokunye. Lanxa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangushka ekhwezwe imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka kunkulungwane ezimbili 2,000 Zimbabwe dollars siya kwezinhlanu 5,000 Zimbabwe dollars, uzulu uthi lokho akusizi ngalutho ngoba limali lokhe ingeneli lutho. Kubika uNtungameli Nkomo.
UMangushka ukhweze limali ngeviki edluleyo kodwa abaningi bathi ayithengi lutho ngoba indleko zansuku zonke ziqhubeka ziphezulu. Nangu usomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association.
Usupho esilalo kwelakithi lapha i-devaluation yemali yakithi ngoba yona phela i-5,000 ayisathengi lutho. Ungaba yikubana nje uthenga i-raw material kumbe uthenga impahla eziphelile yama-trade items. Inkinga esivele silayo ukuthi leyo mali kayisathenga impahla ezingakusiza ngokuya ngapi. Inkinga enkulu ikuswelakala kwe-foreign currency emabhanga ngokwaneleyo. Etholakalayo itholakala emkambo omnyama njalo izizakala nge-exchange rate yesithi thina iphezulu kakhulu. Lokho ke kulomthelela omubi kuntengo ke zempahla ezithengiswayo. Xa uzuze imali emkambeni omnyama kutsho ukuthi ke siyathengisa lawo, so kuzamele ukuthi ukhangele ukuthi imali uyizuze ngapi. Yikho ke lokho kwenza ke ukuthi ke i-cost yokurana i-business ibe phezulu kakhulu kwelakithi lapha.
Ukuvulwa kwezikolo lakho kuthiye abazali abaningi bethwele nzima ngemva kokuthengela abantwana indingeko lokuhlawula ama-school fees. Kutsho isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association uMnumzana Efihlela Ncube.
Intengo yezinto inzima kakhulu, abantu bathwele nzima, kulanto engakhwelanga. Kukhwele ebhuku, kukhwele school fees, kukhwele pencil, kukhwele ball point, kukhwele zonke izinto kunye le-school fees. Ngakho ke ubunzima bahlezi entanyeni abantu ngendlela okungakhona. Bebefisa abantu njalo bayafisa ukuhambisa abantu ababo besikolo, akula mzali ongafuna ukuhambisa umntwana esikolo. Kodwa kunzima kakhulu lokho abahlangana lakho ngabe zama ukuthengela abantwana. Kunzima kakhulu, akulanto ebambekayo, akulanto ethengekayo. Zikhwela njalo nje izinto zangkhona, ikakhulu kuyona le item, zikhwele zabaphezulu kakhulu kulalokho abantu abakujwayeleyo. Ngakho ke abaningi baza kwehluleka ukuthi bahambise abantwana besikolo, ikakhulu labo abayaqala phansi form 1, okudingakala izinto eziningi, amabhuku amaningi kakhulu okwedlula injwaye okujwayelekileyo. Kunzima kakhulu lapha phansi.
Abanye bathi ukuze kube lobuvelo kumele umuntu avunyelwe ukuthatha i-5,000 ngelanga hatshi ngeviki ukuze abantu babe le mali ezandleni ehambelana lokudula kwezinto lokonakala kwedola lakuleli. Sibuze uNdlovu ukuthi kuyini okungenziwa kuhlangothi lwamabhizimusi ukuthuthukisa umnotho lokuvuselela amabhizimusi abo.
Kuningi kakhulu-ke kankomo okumele kulungiswe kwelakithi lapha nxa sikhangele ezomnotho elizwe lakithi. Singaqala nje nge-licensing. Kule nto kuthiwa yi-red tape, i-licensing red tape, ukuthi uzathola ukuthi yonke into kule centralized office okumele ilandwe eHarare. Khonokho sibona ngani kuhambisani ke lesisekelo sombuso welizwe ke we-decentralization le-devolution. Kuze buya ke imithetho esithi thina ama-policy gaps, kufuneka ke sibe lama-investor friendly laws aza kwenza ukuthi nxa ungena kubhizinisi la ukwazi ukuthi akula mthetho eza kwenqabela ukuthi ke wenze ibhizinisi lakho ngendlela eza kwenza ukuthi la uzuze inzuzo eza kwenza ukuthi uqhubeke usiya phambili. Sikhangele ke nje lazo ezamandla, i-power generation, i-electricity. Ngenye into esasilela kuleli lizwe embone ngani lomthelela omubi kakhulu ekuguquleni ezomnotho. Bonke nje o-fuel, nxa sikhangela i-fuel layo, i-fuel yakithi adula okumangalisa nxa siqathanisa le amanye amazwe kuzwekazi le-Southern Africa. So kuningi ke okumele kulungiswe, esingathi thina yiwo ke ama-factors of production okumele ukuthi ke aqale akhangelwe nguhulumende andibana silungise ezomnotho. Kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokho.
Lanxa abanye besithi ikhambi lokulungisisa umnotho weZimbabwe yikwesulwa kwemali yakuleli kusetshenziswe eMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009, uhulumende uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imali yeMelika ibulala umnotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukugcizelele lokhu izolo sithi uhulumende kasoze ahlawule izisebenzi zakhe ngemali yeMelika njengalokhu okugqugquzelwa ngababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla elungiselela ukhetho lwama-by-elections. Kuningi okuthenjiswa uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UMnumzana Norman Hlabano okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Dlamini njalo owayengukhansela ku-ward 36 koBulawayo ngomunye wabathembisa ukusebenzelana kahle loZulu.
Ngiza-adresa uZulu izakhamizi zemganwini ukuthi khonene na ama-project engangiwaproposile sengizawaqedisa within a short space of time.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora lalo lithembisa abantu ukwenza inhlelo ezilohlonzi. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi isiqale okusemthethweni imikhankaso yabo kubulandela okwenziwe ngumkhokheli walo ngempela viki e-Highfield eHarare.
Wethule inkulumo ephathelane lezama-local authorities kakhulu egxila ekutheni kumele kulungiswe imigwaqo, izimota sezihamba emagodini emadolobheni wonke. Ngakho umasipala bethu kumele babone ukuthi baya nyusa indlela abasebenza ngayo ukuze kulungisiswe imigwaqo ekutsho njalo ukuthi kumele bafuce kakhulu ekulungisiseni indlela uhulumende asebenza ngayo labo masipala ekukhipheni izimali lekukhipheni nje zonke izagibe ezikhona ezenza ukuthi omasipala bagcine besehlule kusebenza. Ukhulume njalo ngamanzi aclean, ukhulume njalo ngento ezamagetsi, into nje eziphathelane nempilakahle yabantu besezabeleni zabo ezamaward.
UDube uphinde wathi
wabuya wakhuluma njalo ngenhloso eyebandla nxa sisiya kuhulumende ukuthi ama-members of parliament kumele enzeni. Kumele uthi yena kumele angene eParliament azame ukuthi afuqe uhulumende ukuze enze uhlelo kumbe ipolicy ezadiliza ukwahlukana okukhona lokhu okwenza ukuthi kube lomkhonomi owabantu abacebile abalemali lomkhonomi kaZulu. Ukuthi khonoko kumele kuvalwe igap lekhona kwenzela ukuthi abantu siphile elizweni linye ngesiphila ngaphansi womumo ofana nayo. Ukhulume njalo kabanzi ngama electoral reforms esiwafunayo, athe ngawe politics amanye ngawe economy.
Unumzana Nhlanhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kazidedakali ezinye izithembiso ezenziwa ngamabandla ancintisa kukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa mhlaka 26 Ndimbito.
Abanye bayakhankasa kunje, ikakhulu abebandleli busayo bayathembisa ukuthi bazalungisa izinto ezibehlule for 41 years. Besuka lapho futhi sokufuneka ukuthi-ke bagcwalise izithembiso sebezakhala futhi bathi kulama-sanctions. Ngokunye-ke okukhathazayo khonokho. Bese kusiza-ke kumabandla aphikisayo esingakutsho kungaba yikubeluleka ukubancoba indlebe ukuthi bangaze bathembisa kakhulu izinto abangasoze bazigcwalise. Kumele bakuveze kakhulu ukuthi bayazi ukuthi bazakwehluleka ngendlela yokuthi bazabe bevinjwa izano, ngoba iyaziwa vele ukuthi ukubavimba asoziyekele ukuthi bavimbe. Siyabona izithembiso ezenziwayo ngo-2018 kodwa ngathi uyakhangela ukuthi imigwaqo kwenzakalani, umnotho konke kufile.
Bazakwenza na lokhu abakuthembisayo abakhankasela ukuvotelwa nguZulu lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Uphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso se-bail izolo umongameli wenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association, ZIFA, uFelton Kamambo, lapho emiswa phambi komthethwandaba kamantshi eHarare. UKamambo ubotshwe ngempelasonto ngecala lokuchaphaza imali yeZIFA. Kubika uJoseph Njanje.
UKamambo utholisizwa ndawonye noPhilemon Matshana, olilunga elibona ukusetshenziswa kwemali kubhodi yeZimbabwe Football Association, okhangela ukusebenza kwabanompembe uBrighton Malandule, uStanley Chapeta owayesebizwe ukuba azothatha isikhundla selunga elaxotshwayo uChamu Chiwanza, kanye loJoseph Mamuze oyisiphathamandla senhlanganiso yeZIFA kodwa owamiswa umsebenzi ngomnyaka ka-2020. UKamambo uhlawuliswe inkulungwane ezingama-10 alikhulu zamadola kwele Zimbabwe njengesibambiso ukuze atholisiswe evela ngekhaya. Icala leli lizaqhubeka utholisiswa ekupheleni kukaMbimbitho, owenza umsebenzi wokuthengisa abadlali kwamanye amazwe uGeorge Deda. Uthi ukubotshwa kwenkokheli lezi kuza kwenza ilizwe ligcine lijeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
It gives rise to what many people.
Lokhu kuza kwenza abantu bakuleli labakwamanye amazwe bakholwe ukuba kuliqiniso ukuba uhulumende uyangenela ekuqhutshweni komdlalo wenguqu elizweni. Ngitsho labenhlanganiso ye-FIFA labo sebesitsho njalo, ngoba ngike ngalalela olunye uhlelo emsakazweni wase-France lapho esinye isiphathamandla se-FIFA ebesesithi lokhu yibufakazi bokuba kulokungenela ebholeni lakithi.
UKamambo, uMatshana kanye loChapeta babotshwe ngempela viki edlulileyo, ikanti uMalandule noMamutse bona babuye emthethwandaba besuka emakhaya abo. Inkokheli ye-FIFA imiswe umsebenzi inhlanganiso ye-SRC ngenyanga kaLwezi nyakenye, kodwa uKamambo labanye bakhe bakuphikisile lokho njalo baze babuye ukuchiswa ngoba belokhu besebenzisa lo phawu lwenhlanganiso yezifa kuncwadi abazibhala ngesikhathi bekhuluma labe-FIFA kanye nalapho besithi bamisa imisebenzi labo ukuthi bababambisana nenhlanganiso ye-SRC ukubakhupha esikhundleni. Ngolunye udaba olumelana lo mdlalo wenguqu, umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uNilton Teroso uthi kabasoze bakhule amakhanda ngemva kokunqoba abakwenze iqembu le-FC Platinum ngethuka kanye ngesonto enkundleni eluveve.
We have to build still on what we've done. Kumele siqhubekele phambili sisenza kuhle. Abadlali bengajanqula bethokoza, kodwa mina ngivele sengicabanga ngomdlalo wethu leqembu le-Chicken Inn. Okusalayo okunqoba kwalamhlanje akungeke usiphathise nxa singaqhubekeli phambili sibuthelela imiklomelo. Asisoze siqale ukusikhukhumiza ngoba singenza njalo akhona amaqembu azasibhaxabula.
Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNobel Mabheza yena ukhale ngokuba iqembu lakhe seligcwele abafana abasakhulayo. Kweminye imidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo iqembu le-Chicken Inn linqobele 10x nge-3 kanjalo ngomgqibelo, kuthi ngesonto iqembu le-Black Rhinos libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele-Caps United. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ingu-Joseph Njanji.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisayo ngu-Christopher Jeremiah.